So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukelayo emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, onke waba inhloko kahulumende uNomzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela.
Okunye okwenza ukuthi isindo sedola siwe ngokuthi abantu labana Themba leZimbabwean dollar.
Omela inotho nedalela ePhalamende uNomzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi obukhomba ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga.
Angayinonisa indaba layo ukuthi ngathi balesi sindo kodwa vele kawuthuni ungabaswanga.
Amatitshala athi ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende kuphumelele lanxa izisebenzi eziningi zibikwa bezisemsebenzini.
Thina sikhangelele ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kahulumende uNomzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. UMutambara uthi abavele bele mali kudala yibo abazathola ithuba lokuthenga idola leZimbabwe ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi bese bethenga idola leZimbabwe emkambweni sitha balisebenzise ukuthenga imali yegolide abayizayithengisa bathole inzuzo edlula isilinganiso sokuphindwe kabili. Imali yegolide eyodwa ibiza amadola eMelika ayinkulungwane phose ezimbili 1824. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi abantu makhaza bayithenge. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba Kujera, saqala ngumbuza ukuthi usibona njani isisindo sedola leZimbabwe ukuthiwa sizaqiniswa imali yegolide le.
Ngokubona kwami uthi siyasebenzisa imali yalapha eZimbabwe, le mali yaseAmerika umbe yaseMelika yikho okusiphambanisayo ngoba abantu babona njengani iUS dollar lizabagcinela ivalue ukwedlula iZimbabwean dollar. Njalo sekusiwa nabantu abacharge izinto ezinjengerent ngama US dollars ngoba bayacala ngathi izimali zabo ziyagcinakala nxa kuyukuthi ziuma US dollars. So sitsho ukuthi abantu abazuza amaZimbabwean dollars baye befuna ukuthi bathengise ukuthi bazithengele ama US dollars. So uma lama companies azuza izimali zawo angamaZimbabwean dollars kodwa babethenga izinto abazisebenzisayo phandle kwelizwe, labo baye befuna ukuthi badinge iUS dollar, yikho wenza ukuthi iUS dollar kumbe iZimbabwean dollar liwe ngoba abantu abaningi baye bedinga iUS dollar ama companies labantu makhaza. So ngibona njengani imizamo eyokuthi idollar liqine kumele ivele ekukhulumeni labantu. Okunye okwenza ukuthi isindo sedollar siwe ngokuthi abantu labana Themba leZimbabwean dollar labana Themba ukuthi liyabagcinela ivalue. So njengoba kungena Themba kuZimbabwean dollar kuyenzakala ukuthi nyanga ngenyanga mihla ngemihla isisindo salo siyabe sisiwa.
kathi kona ukuthi umkambo wensitha uvalwe kunzima yini kumbe vele akwenzi ukuthi uvalwe njengoba ukhanya yiwo olokhu ubangela ukuthi intengo ikakhulu ezitolo ikhwele uyibona njani wena yena le ukuthiwa iblack market
angiboni kwenzakala ukuthi abantu bevale imikambo le eyabantu ngoba owenzakala yikuthi abantu bazuza amayesdolabo ngendlela esithethiyeneyo so nxa befuna ukuthi bavale imikambo enjengaleyo bayabe sebevala ukuthi abantu bathole ama-US dollars ongenza ukuthi umnotho uphazamiseke kakhulu ngoba khathesi wazi ukuthi abalimi begwaye abalimi bochinda bayathola okungama-US dollar nyana for our products are. So uyabe sekusitsho ukuthi uyabe kungela muntu ovunyelwa ukuthenga i-US dollar kumbe ukuba ne-US dollar engibona njengami kuyinto enzima kakhulu okumele bangacabangi ngayo kumele bathikane lecebo elinjengalelo ngoba liyaphazamisa i-economy ukuthi angibona ukuthi iyavuka nxa kuyukuthi iphazamiswe ngendlela enjengaleyo
umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe Omela inotho edalela eParliamente umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi obutshengisa ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga. Umliswa wake wathandana lomamangala uSusan Mutama njalo balengane bobabili. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter umliswa uthe ngesonto ntambama uza kwethula enkundleni yeZim Eye ubufakazi obuzaveza ukuthi yena lomnangagwa baqanjelwa amanga. Umliswa uthe amagabazi ayazi ukuthi kusinwa kudedelwana okokuthi ungaze ube ligabazi elisina kuhle kanjani kumele usuke enkundleni kodwa umtami usesine waze wedlulisa amalawulo. Sixoxe locubungula ezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indaba kantombazana le uSusan Mutami iya ngokuthi uyikhangela ngalipi ilihlo njalo uyihlola kanjani. Kodwa ke okusalayo ukuthi usekhulumile. Indaba yakhe indaba egudwini kulezi nsuku. Ukuqiniseka kwalo ongaqiniseki kwayo ke kunzima ukuthi umuntu akubambisise. Kodwa mina engubonayo okwenza mphose ngithi engxenye kwenzakala lokhu ngobana siyonto elula yona leyo ikuphunga ukukhulunywa nje. Singalibali ukuthi ekukhulumeni kwakhe ucina echaza lezinye impawu ezibonakala ngasese komuntu lanxa zingakakhangelwa ukuthi kambe lokakutshoyo ukuthi kuyabonakala ongama-max emzimbeni walwathi wamdlengula umongameli uMnangagwa ukhanya ekhuluma into angathi uyayazi wayibona kungamanzima kodwa-ke eye kungabe kwenzakala ngoba indaba leyo kudlwengula ayisiyo ndaba eyenzakala emphakathini yenzakala ngasese abantu bengazi bengaboni lutho kodwa nxa unkazana lo eseyibeka singaza ke sitsho situla manga uyabe qamba amanga ukuthi kuthe njengoba lakwezombangazo kakho yebo kambe mina ngibone ngathi engxenye kungaba khonanyana udonsanyana lokuthi kukhona okwenzakalayo angayinonisa indaba layo ukuthi ngathi balesi sindo kodwa vele kawuthunqi ungaba swanga kayinuki ingosiwanga ukhona ukuchama ngabe kwenzakala kube sekusithi ke njengoba ithinta ezingathintwayo abantu bathandabuze besabe lokukhuluma ngakho mina kimi kunento engitshela ukuthi hayi kungabe kukhona okwenzakalayo engxenye hashi ngendlela ibeka ngayo kodwa kukhona okukhona okwenzakalayo.
Sizwa kuthiwa umnumzana Themba Mliswa wake wathandana laye untombazana lo uthi ulobufakazi afuna ukubuveza obuzakhomba ukubana untombazana lo ulamanga ubona kungenzakala yini ukuthi engaba labo yini ubufakazi
hayi uThemba laye kumele phela phunga phunge njengoba kuthiwa akwathandana laye untombazana lo. Kanti angithi nxa sekuphuma umuntu akwathandana laye kusho ukuthi akusekho sokwedlulayo. Ngakho ke uThemba Mliswa ngaba laye ezama ukuthi aguqule izinto agconele untombazana ngoba sebehlukana. Kanti nxa untombazana lo sikhuluma ngokudlwengulwa kwakhe uSusan lo yena uyathi uyaleta bufakazi bani wayekhona yini edlwengula lonkazana. Kanti nxa umuntu edlwengula kuyabe ukhona yini omunye oyabe ubukele eqakeza athi mina ngilabo ubufakazi bokuthi lokhu ngamanga. Kangikholwa ukuthi uThemba lapho ukhuluma into eyiyo. UThemba abe khona ezinye izinto njengoba bake bathandana eqinisweni ukuthi nxa untombazana lo ekubeka ngaleyo ndlela ukuthi wadlwengulwa ngumnankagwa uThemba kazithulile kavale umlomo ayedinga ukunye angakhuluma ngakho angakhulumi ngokuthi unkazana lo ulobufakazi bo kazange adlwengulwe. Hayi lapho mina ngibona ukuthi uThemba ubufakazi angaba labo ngumlaza nje uyabe ezikhulumela izinto zakhe evela apha avelela khona ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi behlukane.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezamasiko ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Izisebenzi zikahulumende eziningi zibikwa bezikhona emsebenzini izolo ngelanga lakuqala elathiwa ngelokukhalala umsebenzi njengendlela yokukhonona ngodaba lweholo abathi liphansi kakhulu. Intatheli zindaba zeStudio 7 zibhotabhote ngeziqinti zelizwe jikelele zathola ukuthi iningi alilalelanga inkuthazo yokungayi emsebenzini. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo yena othi amalunga abo awayanga emsebenzini.
Ntateli Chris, ngiyabonga umbuzo wakho. Thina njenge-Atuz ukuphumelela komkhankaso wethu lo sizowuhlaziya ngemva kwamalanga amabili ngokwamalanga amabili kodwa ma sikhangela thina ngamalunga ethu izinga lamalunga ethu wonke phose abengekho emsebenzini. Ngokunjalo thina sikhangelela ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Manje nxa kuyikuthi alisoze lifeze injongo yenu lizoqhubeka yini litshengisela kumbe akhona amanye njalo manyathelo elizathatha?
Esithanda ukuthi sikuchasise ebantwini kakhulu ukuthi amalanga la amabili omkhankaso isandulelo omkhankaso ozayo omkhulu ngompandula nxa uhulumende engafuni kumbe elokhe encitsha izisebenzi iholo elaneleyo. Amalanga amabili lawa aqakathekile kithi ngoba sikhangela ukuthi lezi kolo sezivalwa kodwa uhulumende ngalawa amalanga sifuna ukumtshengisa njalo simkhuthaze ukuthi akukukhangela izisebenzi. Impilo yonke sisenzakala kathesi ifuna i-US dollar. Laye uhulumende kwezakhe inhlelo lapha funa khona imali ufuna i-US dollar. Kunje nje izimseki ingaphansi kwakhe uhulumende ufuna i-US dollar. Abadala abaginqile amazwane kunzima. Ngokunjalo sithi thina lawa amalanga amabili lamhla kusasa indlela yokuqala sisamncenga uhulumende ukuthi akubuye sixoxe ndoda silungise indaba yeholo lezisebenzi. Engaba isiqoqodo ngoSeptemba uzahlangana lembila zithuthu. Moyo Themba kuye Atuz spokesperson.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselubhane.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uthi ulengqoloyi eneleyo umnyaka lo njalo uthi usezabhadala abalimi kade belokhu bengakaphiwa imali yamabele abawathengisela uhulumende. Iphephandaba le-News Day lilo daba lokuthi abazali baphakathi kokwesabela ukuthi behlulekile ukubhadala imali yomhloliso ogatsha lwe-ZIMSEC owe-Grade 7 O-Level le-A-Level. Imali le ibimele ibhadalwe ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe kodwa liqathaniswa lesisindo sedola leMelika. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani basakazi we-Studio 7, nalisisakaza njengoba zinjalo. Ya yazi ukuthi impilo yeZimbabwe mina ngendlela engibona ngakhona. Abantu laba i-government le yenzisa abantu ama-project okubumba lokhu lalokhu, futhi abantu batshaya izimali, abantu kabaholi, abantu bahamba balahlekelwa ngabantu abalahlekelwa yimfundo lakonke abalakho. Since March bethe bavetisa abantu bekweleda lapha lalapha. Kahle kahle sibuswa ngabantu abanjani? Kahle kahle abacabangela abantwini ama-project la enziwayo la kubunjwa kwama-properties anjengesikolo, ama-clinic, abantu la imali le bazayithathanga? Kade sizameni ukucabanga kahle ukuthi kathi lapha kwezwana siuze sibone kahle, sikhulume logamende sisonkeni ukubuza ukuthi kathi imali kahle kahle abantu bayithathanga. Ake sivukeni bantu bakithi ngoba lapha ngani sesihlukunyezwa ngenye indlela, siyaxabanisena, siyabophelisha imisila la. Ngiyabonga, ngupanda mina kulili ma-West.
Salunani basakazi bakwa-Studio 7, nalinjani bonke nje labalaleli bonke nje. NginguJoshua Ncube, ngokuhlala ngise-South Africa but ekhaya kuseLupane. Mina ngilokudana okukhulu ngabantu bakithi esintwini. Ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa le nkulumo zabo, ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo kuyakuhlula kubhalisa. Angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahlupheki kumbe basebunandini kumbe njengegatsha lolusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezathengwa ngoyise ngesikhathi sikaSmith nezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo. Iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyaziswa la. Into enza baxwayisa yona ukuthi qala first mbuze ukuthi uma ulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho, sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana. Ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezi nyamazana. Uqedele ka 3 days 4 days ungazibambi, uyacina ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi lokhu kuyafana ngcono ngiyekele. Kumbuza kulokhu ukhiya uzazoyibambe kuphele kaye kula lizwe elizaphumbuka ukubuya nje kungavotwanga. Asihambeni siyevota noma kungalani, akubhadalwa mali phela ukuvota, yinto yamahara. Akubhadalwa mali ukuthi sesingathi hayi angibhalisa ngoba kuyafana, ngaphandle kwabantu abathi umnangagwa uright ebuhle kuze kube naphakathi. Amen, yabonga.
Studio 7, Studio 7. Ngizacela ukuthi yasini isikhathi ke lini ithubelela ama-journalist ke sizozama ukurectifya ama-mistake engiwazwayo ekhulunywa ngabantwana. Abantwana bafuna uku-lecture. Right now omunye uyakhuluma ukuthi uNkomo wayenza iphutha. UNkomo wayengaso dictator. UNkomo was being advised by top 5 yakhe. Wayesekelana ne-top 5 yakhe. Now sengizwa umuntu ekhuluma ngokuthi uNkomo umzori uMgabe wayengusekretary wezapo. Hayi, usekretary wezapo from 1960 wayengwilliam sarura. William Sarura now umnota wafa enguchair wezapo. So ngingazi mina kuku-NDP ukuthi uMgabe wangena yini kuzapati. 1963 uMgabe joined ilokuzeni undaba ningisitole lo Inosikala eHighfield baforma iZANU-PF. Then kuthe ngo 1972 izapho ibhaniwe 1769-70 izapho ibhaniwe leZANU. Kwafonywa into kuthiwa yi-African National Congress, yayibhalwe African National Congress Zimbabwe. Into zakhona zazimhlophe zibhalwe ngokubomvu. I still remember. So umzore wakuthe ngo 74 onkomo bephuma ejele umzore wabhazuka wathatha iAfrican National Congress Zimbabwe wayenza iUnited African National Congress iZimbabwe wathapa futhi kubani iAfrican National Congress liyana yayizapa thapa futhi kona phana baba kwaba ngama breakaway so usecretary lo yabakhuluma ngayo umntaka na Sabina I don't understand ukuthi bakhuluma ngayo usecretary mina into engikhuluma ngayo ukuthi I was involved in these things even in the armed struggle asizanga saqala eMozambique kwaqaliswa eZambia kwasuka eZambia kwayiwe eTanzania eMorogoro then iMozambique got its independence in 1975 that's when that is siyathola in 1975 thina siyangola ngoba iAngola the Mozambique zathola independence ngesikhathi esi-1 because babe controlla yini ngamaPortuguese so into engiyi-understandayo ukuthi that's when vele sasingama-faction singazwani labana izanu yayile zanla yayo izipra ile zipra yayo eyaholwa ngubani umuntu owayekhanda izipra u-Afrika Nikita Mangena so mina abantu laba bakhuluma ukuthi hayi komo njani njani I don't understand this thing so thank you very much lokhona kufuna ukuthi ke lingibize ke ngikhulume ngingakhulumi ngalapha nge-WhatsApp ingibize ngikhulume ngingi-interview ngikhulume nabo direct ngizakhuluma nabo ukuze bangizwisise i-lecture le abayitholayo esiyiyo thank you
sibasakazi livuka njani lo mthokazi omuhle yonke indawo lapho elikhona okhulumayo ngomqondisi Mathanda ngisesentshureni akhoke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi anti ke ngibe nesicolo lami kubo kifduke lapha labo ntungamiri ngomo kuba sala lami lika limbaleli kodwa amhawu kani kunini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho lokho ikhahleli lezinangeni ngiphosela ikhahleli lezinangeni yazi ngiyakhala ngiyalizwa leyabakhuluma abantu kuba kodwa kula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamachayina amachayina nala azasibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esengibonile asebenzi aphandle kulokho besimoshela izinto ilizwe liyaphela lokho elikhonolezwa yichayina kancane kancane la axotsha abelungu axotsha abelungu izomphevu wathi akabafuni ngofuna ukuzibusa kodwa ngathi sesiyabona nanku kodwa sesisibuswa ngesinye isizwe samachayina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesabantaba bakho right yabo emachayina ndaba akokho right mabe baba sithathele ilizwe basithathela and yonke into ingaphotha yiba kulawo into ezesilungile thina singabantu abasezizwe ngiyabona ngithokoza umuntu ngitshela i-odm leba
linjani basakele ze-studio 7 ngiyalibingelela kubonga msebenzi wonke omhle kangaka elisenzela wona usinikeza i-news mina ngifuna ukukhuluma ngojonathan moyo ujonathan moyo uhlezi khona le kenya kodwa ulandisa izindaba zezimbabwe ufunani ku-3c ujonathan ufunani ngama-structures e-3c abe sengena nthi vele ngumdilize abe sengena ke kuma-structures ahambe edilize iyumsebenzi kajonathan moyo cela astope ibhi yakhe la ekhulumayo stope nonsense thina umuntu esimlandelayo siyamazi stope ithi jonathan yekela khona okukhulumayo
injani studio 7 hapa ngapha thina ebulawayo ngapha hayi kungcono konokuzodlwa ngudlwangu hayi kungcono kuthule hayi asikakubona ethawuni ematawuni asikakubona sikuzwela emakhaya komtoko le hayi lapha ebulawayo hayi akulalutho sibile sisiluzwithi siza komtoko lapho kulabantu khona abachayiweyo hayi ebulawayo hayi akula problem
salibonani basalazi bakastudio 7 nali njani lonke nje labalaleli bonke nje unyama uJoshua Ncube ngokuhlala ngisisa ngikhathi ekubhale mina ngilokudana okukhulu nabantu bakithi esintwini ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa le nkulumo zabo ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo kuyakuhlula kubhalisa angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahluphekile kumbe basebunandini kumbe njengegatsha lolu lusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezathengwa ngoyise ngesikhathi sikasumedi lezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyazizwa la into enza baxwayisa yona ukuthi qala first mbuze ukuthi uma kulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezinyamazana uqedele uba 3 days, 4 days ungazibambi uyacina ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi hali kuyafana ngcono ngiyekele kumbuza kulokhu ukhiya uzazuyibambe kuphele so ngikutsholo lapho ukuthi uma bona bethinanana asisoze siyevota thina kuyafana lokhu into enza batshela yona yokuthi uma ungavotanga
kuyafana nalokuthi wena uthi leli bandla elibusayo elibusayo li right kuwe angeke ivotele libandla ngoba leli libusayo li right yabona kodwa umuntu olengqondo ngithi kumbe ngubaba kumbe ngumama oyisakhamuzi labantwana engabheki ubaba engabheki akabheke lemuli yakhe ukubana kayisebenzi iyahawula laba bangabafana sebekhethe abantwana babantu abalobulanga kambe kulungele yini ukuthi umntwana ehlale nomntana nomuntu lawo uze uhlale nomntana nomuntu egumeni ungazange la yenza zona izivumelwano labakiboka mntwana ngendaba zokuswela ngendaba zokungasebenzi asizameni bantu bakithi esintwini asizameni ngamandla wonke singalahli impilo kungokuswela uyabona ukuthi asivoteni loba kunjani asivoteni ngizalitshena ngokuthi uyabona ilizwe lingaze liliwe njengobana sakalilwa ngesikhathi sikasmith ngezibhamu kusifa abantu kusenziwa yonke kuliwa ngezibhamu kodwa ekugcineni kwathiwa asihlaleni phansi sivote alizange ngithathwe ngokuthi kuthiwa sekududulweni sekurayithi ilizwe selikhethwe mbani kodwa sihlaleni phansi sivote sahlala phansi savote ilizwe labuye kaye kulali lizwe elizaphumba ukubuya nje kungavotwanga asihambeni siyevota noma kungalani akubhadalwa mali phela kuvota yinto yamahhara.
Siyabonga balaleli bethu, leyo bekuyimbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli welizwe leMelika umnumzana Donald Trump ubesedolobheni leWashington DC kuyona le iviki okwakuqala selokhu wanqotshwa kukhetho ngumongameli Joe Biden. UTrump wenze imihlangano labalandeli bakhe ebazisa ukuthi uzancindisa njalo kukhetho oluzayo edinga ukuba ngumongameli welizwe. Siqoqele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Yebo Nkomo.
Baba Gandhi nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesi yasikhathi. Simbona engumuntu ama-Democrats ezametheswa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo. Ngoba futhi okunye esikubona lapha eza kusebenzisa ama-Democrats kakhulu yikuthi uTrump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitsha sinye noPutin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty ka Clinton. Kushuthi yinto nje esingathuma sikhuluma ngayo lena sixhumanise izinto zibe nengi sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu. Nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe ngoba okukhona manje yikuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abangakuleli cele lamademocrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki kodwa nje siyabona nje ngendlela okuculwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uke waba inhloko kahulumende uMnumzana Arthur Mutambara useveze athi ubufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. Omela inotho nedalela eParliamente uMnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi bokuthi owamangalela uMongameli Emmerson Mnangagwa uSusan Mutami esithi wadlengula uqamba amanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.